Leli bandla leMRP elifuna iZimbabwe iqunywe phakathi ukuze abantu bakwelemandebeleni labasenkabazwe bazibuse libumbe ugatsha kwele South Africa ngoba lisithi kulezigidi zabantu ezikholelwa kulokhu elukulelayo. IMRP isungulwe koBulawayo ngoZibandlela ka-2014. Umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo utshela bebebuthe emkhosini wokusungulwa kogatsha lweleli bandla elokishini le-Uvel eGoli ukuthi kungani bebone kule ndingeko yokuthi benabele kwele South Africa.
Yikuqhubeka bekhuthaza abantu bakithi abangu 3 million abatholakala kuleli khonapha eUville, eHillbrow, langaphi langaphi ukuthi hayi ilizwe labo likhona ekhaya libamelele ukuthi khona bayisebenza khona ngale baphile kuhle ndawonye belezihlobo zabo besekhaya.
Umoyo uthokwenza bafune inkululeko kaMthokazi yokuthi eminyakeni ngamachumi amathathu lasithupha edluleyo sekuvele kwacaca ukuthi uMongameli Mgabe lebandla lakhe leZANU-PF kabakaze babe le ndaba lenhlupho ezibhekane loMthokazi. Okhethwe ukukhokhela ugatsha lwe-MRP kwele South Africa uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi umsebenzi osemahlombe akhe ngokulandelela bonke abadabuka ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, iNorth leMidlands ukuthi bancedisane labasekhaya ekuvuseni isizwe sikaMthokazi.
Ngizakwenza ama-structures konke okuyabe kuhlanganisa le-MRP esebenza ekhaya ukuthi ngilimukise abantu bonke abavela eMatabeleland ukuthi yitho kufanele sizikhulule ngoba i-South Africa akusilo lizwe lethu, kufanele silungiselele ukuthi siye ekhaya.
Esebuzwa ukuthi kambe lelinyathelo labo lokufuna ukuzibusa angeke yini lidale udlakela, umkhokheli walelibandla uMoyo uthe kabafuni impi, kabafuni dlakela, kodwa zonke inhloso zabo zizafezwa ngokukhulumisana ngokuthula lohulumende obusayo.
Abantu bakamthwakazi bangabantu abathanda ukuthula, yikuthola ukuthi langemva kosehlakalo seGugurawundi abazange bathande ukuphindisela. Abantu abathanda ukudlwangudlwangu siyabazi i-government yeZANU-PF eyiyo eqhubeka ihlukuluza abantu bakithi ngemva kokubulala abantu abayedlula 20,000 bengelacala ngombhuqazo.
Loba nje iningi livumelana laleli bandla ukuthi kunengi iMatabeleland leMidlands ezijwe kukho emuva kakhulu nxa uqathanisa lezinye izabelo. Abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uMongameli Mgabe avume ukuthi lezi zabelo zizibuse yena laye abuse izabelo zamaShonaland. Mesuthu sebene Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.